Abafana be-FC Platinum bahlangane lembila zithutha kwele-Angola lapho abatshaywe khona nge-3-0 iqembu le-Club Desportivo Primeiro de Agosto. Njalo limpumela itsho ukuba kumele lihlohlekane leli qembu kungelampendulo ukuze lidlulele kusigaba sakuqala esomncintiswano. Okunye elingakwenza iqembu le-FC Platinum yikuba lihlohle kathathu kungelampendulo ukuze kutshaywe imbekwa njengoba kuyabe sekungutshikilobhanqa 3-3. Umdlalo wehlandla lesibili uzaqhutshelwa enkundleni yamandaba edolobheni lezishabane ngempela viki yezayo. Njalo iqembu eliyadlulela kusigaba se-first round lizadibana lelizanqoba phakathi kweqembu le-Bidvest Wits elase-South Africa lele-Pamplemousse elase-Mauritius. Iqembu le-Bidvest Wits lizifake esimeni esihle sokudlulela phambili njengoba linqobe nge-2-0 lidlala lingekhaya ngomgqibelo. Kolunye udaba olumelana lomdlalo wenguqu kucacile ukuba iqembu le-Islanders liyamdinga ngempela umgadli wobukhali ngemva kokuba linxikelane leqembu le-Nick Rude elikuliqembu elitsha kusigaba se-Premier Soccer League ngensonto enkundleni eluveve. Umdlalo waphela zingutshikilobhanqa kungela qembu elenelise ukulitshayela emambuleni loba nje abafana beBosso bebekhulela elezivakatshi. Umsekeli kamqeqetshi weqembu le-Islanders uMandla Mpofu uthi kabalali bedinga umgadli ongabahlohlela.
Njengomdlalo wokuqala ngiyathemba ukuthi abantu ngendlela namhlanje sidlale ngakhona bangaba ihope esisiya phambili, ngoba abafana think badlalela ibhora batshengisele ukuthi ibhora siyakwanisa ukulidlala. Ngabe bekulomuntu oqedisayo alubambi amabili amathathu ngabangeni. Asilali ngendaba yokuthola umuntu esimbiza uzabe eqedisa phambili, umdlali ole-experience, umdlali osedlalele isikhathi eside, ngoba bafana silapho abafana abagijimayo, abafana abancane enokwakhe ukuza uma laphana emele ukuthi abafana benze umsebenzi eneqedisa.
Iqembu le-Islanders lakhiwa kutsha ngumqeqeshi uMatinda Ndlovu kanye labanye bakhe ababalisa uMpofu, uMelusi Sibanda kanye loThembo Chuma. Njalo iningi labadlali balo ngabafana abasakhulayo abalamadlabuzane. Njalo ngesonto bakholisise kakhulu abalandeli beqembu ngokupasana abakade bekwenza ibhola, kodwa okubekade kubehlula yikuba belitshayele emambuleni. Ngimele Studio 7 ngoBulawayo, ngingu Joseph Njanji.